Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 15 kuNhlangula 2022 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho mina kangibona ngakuvuma ngoba izanu ivele igangile. Umuntu ogangileyo nguye esakwazakala esenza ukuganga. Obabonileyo abantu be-CCC bechisa leyo bani. Ngwaqala lokho.
Iziphathamandla zebandla le-CCC ezibalisa umnumzana Job Sikhala lo-Godfrey Sithole vetheswe icala lokuphehla udlakela kulandela ukubotshwa kwabo izolo.
Sihlangana lakho lapha kunzima ngoba imali esiyamukelayo ivele ayithengi lutho, ayiphutshisi umuntu yona iviki.
Abongi bathi bazakhalala umsebenzi kusukela mhla ka 20 ngeviki ezayo bekhonona ngeholo eliphansi. Uhulumende namuhla wazise ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usechadele sithandwa sakhe uMiniyo Thabo Baloyi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change ezibalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole namuhla vetheswe icala lokuphehla udlakela kulandela ukubotshwa kwabo izolo. Ababili laba bazamiswa emthethwandaba kusasa. Amapolisa athi uSikhala loSithole bangabanye babantu abatshotshozele udlame oluqhamuke enyathime izolo lapho okubikwa kutshiswe khona izindlu zabasekeli bezanu-PF kanye lezamalunga e-CCC njalo kwadilizwa lempahla kaZulu Makhaza. I-CCC ithi amapolisa atshonesa lisa amagqwetha ukuthi abone ababili laba kanti le minteni yabo ibisaliswa ukubapha ukudla. Kodwa abikwa eze abavumela ngokuya kwesikhathi. Amapolisa athi kutshiswe indlu eyodwa kwadilizwa ezingamatshumi amabili kudlakela lwayizolo. Athi njalo kubulawe amafastela ezitolo ezilitshumi lantathu. Ibandla le-CCC lithi abasekeli bezanu-PF yibo abenze udlakela lolu ngemva kokutshaya abantu esililweni sikamo Blessing Ali, yena obikwa ethunjwe wabulawa ngomsekeli wezanu-PF umnumzana Pius Jamba. Kodwa abezanu-PF lamapolisa bathi abe-CCC abagoqela uSithole loSikhala, yena oligqwetha lemuli yakomo Blessing, yibo abaphehle loludlakela. Sixoxele lunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Amapolisa ke kukhanya engani lapha ke ethuselwa izano. Angithandi ukuthi ngithi basebenza lezano, bethuselwa izano ngoba izano itshela amapolisa ukuthi yiwoababaholisayo, bese bebenza bethuke ukuthi nxa sebengazisayenzanga intando yezano baza kwexotshwa imisebenzi. So ngaleso sizathu ke asifuni ukusola amapolisa kakhulu, kodwa osifuna ukumsola ngumkhokheli wezano PF uMnangagwa. Ngoba nxa uMnangagwa ebona kusenzakala into ezinjalo ngama-supporters akhe, njengomkhokheli wangikhona ngesilungu kuthiwa is liable, nguye olomlando wokuthi abantu benze udlakela. Ngokuqala lokho. Okwesibili, siseZimbabwe elizweni elikhululekileyo. Nxa sibona kusiba lodlakela, ingabe lukhozwa ngubani, ingabe lwenziwa ngubani, sikhangelele ukuthi uhulumende athathe amanyathelo ukuthi avikele abantu. Ngaleso sizathu, uhulumende weZimbabwe ukhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa. U-Emmerson Mnangagwa again is liable neparty yakhe lohulumende wakhe okwesithathu intunga mini uthiwa ingungu ungayizwa isikhala kakhulu sizadabuka lo nyaka kabalibonanga abantu bezanu 2023 bazawuvalelisa umbuso sifuna ukubona ukuthi bonke bona labo alokhu bethathe ngaphansi kwamakhwapha ezanu besona bazavikelwa ngubani ngoba isindebele sithi icala kaliboni
abezanu PF baba bebhe kanye lamapolisa bathi lani liphathekile kudlakela lwayizolo yini elichise imizi yabantu bezanu PF labulala lezimoto
lokho mina kangibe bangakuvuma ngoba izanu ivele igangile umuntu ogangileyo nguyo owazakala esenza ukuganga obabonileyo abantu be-CCC betshisa leyo bani ngwaqala lokho okwesibili izanu siyazi iyaxabana siyabezwa bayakhuluma la kuma audio lapha ukuthi kabazwani sasingani mhlawumbe enxenye yi-sectionalism yezanu ehambe yachisa besenzela ukuthi babe nehawu lokwenza udlakela lolu abalwenzayo bese besenza udlakela bevala ngakho khonoku siyakwazi i-history iyasitshela nakudala ukuthi abantu bezanu babehamba bayeprinta ama-t-shirts e-MDC ngesikhathi athi kusese le-MDC bahambe bayebona bese besithi bona yi-MDC konke khonokho kusobala ukuthi akula muntu we-CCC otshise indlu yomuntu wezanu kodwa bazitshisele bona bodwa besenzela ukuthi babe lodlakela
umnumzana Bednico Bebhe ngowebandla le-Triple C sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule
udaba lolunkomo ludaba olubuhlungu olubi kakhulu olungcolisa umumo wethu wokuthula elizweni umumo wokuthula uyawungcolisa ngoba khonokwane sihlezi sikukhuluma ukuthi kungaba lokufa abantu bengathi kona ukufa lokho ubangelwe ngombangazo yiko khonoku ezombangazo yiko khonoku okudala khonoku ukuthi kugcine sokule kutshiselana izinto kunjengakhonoku sokuliwa lapho inxaso sokuliwa sokusenzakala izinto ezinjengazenezi kodwa-ke nxase sikhangela siqathanisa sesikhangela ukuthi amapholisa wona ebephenywe njani esenza umsebenzi wawo afumanise ukuthi izinto lesane ezenzakaleyo kanti zingani azinani lokuthi ngezombangazo kodwa bona abayiyo abakufunayo ukuthi kuye ngezombangazo yiwadi bekubabele ukuthi bekubeka kwethu wena into lezo ngezombangazo khangela-ke kathethe inkomo sokuliwa sokuthiselwana izindlu ngenxa yakhona ukuthi abanye labo bathi sesiphindisela abanye njalo sebephindisela so into yakhona yinto esiphenduka ibe yinto embi kakhulu
bathi abe-Triple C ibaba Gawule amapholisa akhanya esekela lina abezanu PF ngoba bathi uMo Blessing Ali ucatshile lanamuhla owambulalayo kakabotshwa kanti lamalunga enu ahambe ayahlasela abantu esililweni sikaMo Blessing kodwa akula muntu obotshiweyo ikhepha sikhuluma nje abantu abafana labo Job Sikhala labanye abe-Triple C yibo asebebotshiwe ungathini ngalokho
yikuthi inkomo kuyadanisa kakhulu ikakhulu izinto ze-opposition right from MDC kabesinekwi-CCC indlela yabo bathi nxa bengahlakala le nto ezinjengalezi bathi bona hhayi lokhu kudale i-Zanu PF lokhu kudale abantu be-Zanu PF ababulela umuntu yiko khona kosokudala izinto iy'hlupho zenezo ezinjengazenezo ukuthi khathesi abantu ngizakutshela enye into komo ukuthi nxa ukhangela khona kufana kuyakuthiwa kusilo amafemili futhi nxa kusilo amafemili zena lawo kuya ngokuthi lwalokuliphi ibandla lwalokuliphi ibandla kanti nxa abantu besilwa umuntu lomfazi wakhe omunye kumbe ku-opposition omunye ekuzanu p f okuyathiwa lwanuliyazeyikuthi kanti kuda ngokungangeni khonoko kukhona ukuthi bona njengemuli kade besilwa laba bantu
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu p f kunjalo nje inhlanganiso emela amasonto esiKristu iZimbabwe Christian Alliance isisole kakhulu ukubulawa kukankosazana Mo Blessing Ali kanye lodlakela oluqhamuke enyathime izolo linhlanganiso ithi amapholisa kumele adinge umuntu owabulala uMo Blessing ambophe ngokuphangisa njalo athathe amanyathelo okwenqabela lolu dlakela engathathi hlangothi ithi njalo ikhomishini ebona ngezamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission kanye lebona ngokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission kumele zingenele udlakela lolu lungakadlondlobali. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Okokuqala siletha induduzo kumuli yako Mo Blessing Ali, njalo siyananzelela ukuba udaba lokuba umuntu ethunjiwe abe sebonakala sefile kuludaba olubuhlungu kakhulu kumuli, kubangane lakuzakhamizi ezihlala duzane naye. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi amapholisa aluphenye lolu daba athole labo bantu abenze lesi siga masinya, ukwenzela ukuthi ukwethuka okukhona esigabeni abantu bakwanise ukuba lesibindi. Njalo kwesibili, indaba enje nxa ingalungiswanga masinya amapholisa iyaletha udlakela ukuba abantu begcine sebecabanga ukuthi kungcono bona kube yibo abazama ukuzilungisela. Kuyaletha ukulwisana okungazwisisani esigabeni, njengoba sibonile isehlakalo esenzakeleyo. Amapholisa awaphenyele indaba abambe laba bantu. Njalo kwesibili, kuba ngabe kungaba le ndlela yokuthi sixoxisane nini, imuli yakomo Blessing ivunyele ukuba ikhalele isihlobo sabo ngendlela ezaletha ukuthi kube le closure, njalo ke bekwanise ukududuzeka labo. Ngakho kuqakathekile ukuthi wonke umuntu abambisane ukukhala lale muli.
Sibone kusiba lodlakela izolo, abe triple C be sithi bachiselwe izindlu ngabe Zanu PF. Abe Zanu PF labo besithi bachiselwe izindlu ngabe triple C, ungathini ngalesi simo?
Qakathekile ukuthi amapholisa nxa engaba lendlela zokudingisisa abambe laba bantu abenze lokhu kuzamisa udlakela esesilubona lusenzakala, ukuthi sokuxatshana, sokusiba lodlakela, sokuchiswa izindlu, sokusiba ingozi ebantwini bonke abakhona. Ngakho lolu daba kuyadingakala ukuthi ngabe masinya lungalungiswa. Uhulumende kumbe ngithi lamapholisa, uhulumende, isisekelo sombuso sibabeka umlando wokuba bavikele wonke umuntu. Ngakho kuqakathekile ukuthi kukhanye lokhu kusenzakala. Ikanti njalo lolu daba kumele lube mqoka emapholiseni, ukwenzela ukuthi kungaphindi njalo kwenzakale komunye umuntu.
Umnumzana uSeni Sibanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuyinjongo kahulumende wakhe emqoka ukuthuthukisa lokulinganisa indimi zonke ezilithumi lasithupha ezikhulunywa eZimbabwe. Wethule amazwi la emhlanganweni weNational Languages Conference oqhutshelwe eVictoria Falls namuhla. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abanye ikakhulu eMathebeleland besithi uhulumende kumele achiyane lomkhuba okuthumela ababalisi ukuyafundisa ezigabeni lapho okukhulunywa khona indimi abangazenelisiyo. Sixoxelo lwela amalungelo abantu besikhalangeni umnumzana Difa Dube oyisiphathamandla njalo somsakazo weRadio Bukalanga.
Ukuthi abantu omunye lomunye umuntu azigqaje ngokuthi ngolwimi lwakalukhulumayo kuyinto eyenza ukuthi abantu babe le-confidence elizweni labo, njalo abantu babe le-confidence ngokuthi besazi ukuthi uhulumende uyabamela njalo uyabaqhuqhuzela ukuthi abasukumise indimi zabo ngendlela efanayo, njalo alukho ulimi olungcono kulolunye, kodwa indimi ziyafanana zonke ngoba komunye lomunye ulimi lomunye lomunye umuntu luqakathekile kuye. Ingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi sibone izinto ezifana lazana lezi njalo zikhulunywa njalo zikhunjuzwa abantu, kwenzela ukuthi abantu bengahlali becabanga ukuthi mhlawumbe kule ndimi eziye ziqakathekile ukwedlula ezinye, kodwa bebekwazi ukuthi indimi ziyalingana zonke.
Uhulumende Dube sesike sambona esipha imisakazo yezigaba amalayisensi, imisakazo efana lowenu oweRadio Bukalanga, wona ozasakaza ngolimi lwesikhalanga. Ngokunjalo ungathi uhulumende wenza konke amele ukuthi ngawe uyakwenza yini ukuphakamisa indimi za kuleli kumbe kukhona lapha silela khona.
Owathesiwa babunkomo angcome umsebenzi kahulumende ngoba into le eqinisweni into eyayifana ukuthi ngabe kuthi yaqalwa kudala ukuthi ngabe ukuthi kusenziwa izinto ezifana lazi nalezi. Kodwa-ke esingakutsho kathesi sibone ngathi ngendlela abazama ngayo ukugqugquzela ngayo nangendlela abenza ngayo sibone ngathi kuyinto enkulu kakhulu njalo kuyinto enhle. Asikakaboni lutho oluvela kuhulumende olutshengisela impawu zokuthi mhlawumbe bayakhuluma kodwa-ke kulezi indlela ezinyathezeleka eziyindini. Kodwa-ke nxa ngikhuluma ngingasona isikhulumeli se-KLCDA angithi ngikhulume ngikubeke kube ngigceke ukuthi especially kakhulu ulimi elifana lolimi lwebukalanga i-KLCDA ile nkinga ehlangana lazo ikakhulukazi ezigabeni ze-plumt lapho kukhulunywa khona isikhalanga lapho ofanele ukuthi khona lesikhalanga sifundiswe esikolo. Kulezinye izikolo ezingavumi ukuthi isikhalanga sifundiswe esikolo okungangokuthi yinto ukuthi uhulumente fanele ayifake lelihlo kakhulu ngoba akufanelanga ukuthi kube lolimi olusesigabeni kube lababalisi abangafuniyo noma kube lezinduna noma kube labosobhuku abangafuni ukuthi ulimi lwesikhalangeni lukhulunywe noma lupractizwe endaweni yalo ebantwini baleplant.
Siyazi lilo mkhosi wokuphakamisa ulimi lwesikhalanga khona ngapho eliwuqoqayo kwele bilitane. Ungakhumbuza abalaleli ukuthi unini?
Umkhosi silawo babunkomo kuyinto enkulu kakhulu yokuthi noma sikathana lasekhaya kodwa sihlale impande zethu zigxilile khona ngale khaya. Silawo umkhosi lapha neNottingham mhlaka 2 July. Mhlaka 2 July sithi abantu abagcwale ngoba ngumkhosi ozabe umkhulu kakhulu lo oyindumezulu labahlabeleli bazabe bekhona abaningi laba DJ bazabe bekhona. Ngithi ababuye abantu mhlaka 2 July eNottingham. Noma abangakwanisi ukuthi bathole imininingwane abangene kuFacebook laphana bathi Bukalanga Gathering bazayithola yonke imininingwane khonaphana noma bengachayela mina inamba noma bengathumela mina umlayezo kunambolo ezithi +44 78 656 799 77.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esidabuka ePlumtree njalo uyisiphathamandla somsakazo weRadio Bukalanga. Uhulumende namuhla wethule umbiko esazisa uZulu ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usechadele sithandwa sakhe uMiniyo Thabo Baloyi. UMiniyo Thabo ulisotsha kuzinga likakeneli njalo ubikwa edabuka eFilabusi. UChiwenga wehlukana lomkakhe uMary Mbayiwa ngo-2019 emethesa icala lokuzama ukumbulala ngesikhathi egula elaliswe esibhedlela kwele South Africa. Umkakhe wakuqala kwakunguJocelyn. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkakhe bafisele uChiwenga loMiniyo Thabo amathamsanqa amahle. Inhlanganiso emela abongi iZimbabwe Professional Nurses Union isilobele ugatsha lweHealth Services Board ilwazisa ukuthi abongi bazakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ozayo bekhonona ngeholo. Kubika ubathabile Masuku.
Abongi bamukele iholo elingamadola weZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amathathu kusiya kumachumi amane. I-30,000 kusiya ku-40,000 zimdollars kanye lamadola alikhulu lamachumi ayisikhombisa lanhlanu awemelika i-$175. Umnumzana Anthony Majongo simgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association e-United Bulawayo Hospitals uthi abongi abasenelisi ukuya emsebenzini nsuku zonke.
Kodwa isalari ingenileyo ayikwani ukuthi siphile kuhle. Sibona ukuthi vele imali le isise equivalent to $50. Asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini, singayekela ukuhamba emsebenzini sizobona ukuthi vele abantu bayafa abaningi lendaba ukuthi vele ukuthi ba hambe esibhedlela kungenela amanesi abakwanisa ukuthola incedo ukuthi balatshwe. Asikwanisa ukuthi sihambe emsebenzini every day.
Umnumzana Robert Emmanuel Chiduku, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Professional Nurses Union, iZPNU, uthi sebetshele umqhatshi ukuba kabasoze benelise ukuya emsebenzini kusukela ngomvulo weviki ezayo.
We have advised the employer that will not be able to turn up for duty on Monday, the 20th of June 2022. We want our salaries in United States dollars because the Zimbabwean dollar is fast losing its value.
Sesicebise umqhatshi wethu ukuba kusukela ngomvulo kuvikezayo kasisoke senelise ukuya emsebenzini. Isizathu siyikuba sifuna iholo lethu nemali yeMelika. Njalo sikhangelele ukuba ingxoxo lomqhatshi wethu ziqale ngokuphangisa.
Umnumzana David Sithole ongumongi uthi iholo labo kumele balinikwe ngedola leMelika njengoba lembadalo zesibhedlela sezibekwe ngaleyo ndlela.
Sihlangana lakho lapha kunzima ngoba imali esiyamukelayo ivele ayithengi lutho, ayiphutshisi umuntu yona iviki. Kungaba ngcono ukuthi beyifake layo imali yethu ibe imnyama yamazwe kodwa beyiphekhe layo nge-forex, njengoba zonke izinto sezivele seziphekwe nge-forex loba siyazibhadala ngemali yakhonapha. Abenze okufanayo lasemholweni wethu njengoba bona lawo ama-services abo esibhedlela ezibhalwe nge-US dollar.
Unkosikazi Nomqhele Gumede, umhlali wakoBulawayo, uthi uhulumende kufanele akhangele izikhalazo zezisebenzi zakhe ukuze uZulu engathwali nzima.
Ama-civil servants yiwo asebenza kungatsha zonke eziqakathekileyo. Nxa onensi bengaya kustrike kusho ukuthi sesizafela ezindlini. Kanti sibhadalana lama-extra lessons ngoba i-government ayiholisa ababalisi. Kabaphiwe i-US dollar ngoba vele ibhondi eqiniseni alisebenzi. Labo esibhedlela sebebhadalisa nge-forex, so vele ngangcono ukuholise wonke umuntu nge-US.
Umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba abongi bakhangelwe yi-Health Service Board ngakho akalalwazi ngeholo labo. Umgcini sihlalo we-Health Service Board uDokotela Paulinus Khosana uchaze ukuba use-Bedbridge kalalwazi kwedlulisele imibuzo kusikhulumisa enhlanganiso unkosikazi Tryphene Tsukudu yena obengabambi ucingo lwakhe. Inhlanganiso zabongi zikhalaza ukuba uhulumende abaphe iholo ngemali yangaphandle ngoba eyakwele Zimbabwe isiwa isisindo mihla yonke. Zikhuthaze ukuba ingxoxo phakathi kwabo lomqhatshi wabo sekufanele ziqalise ngoba isikhathi siside. Umqhatshi ebalisa ukuba usalandela indlela ezifakiweyo. Ngimele Studio 7 ngikoBulawayo, ngingobathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udlakela osoluqhamuke eZimbabwe. Esigabeni lapho esiphatha khona indaba zezizalwane zeZimbabwe sihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Thembelihle Ndlovu ohamba ngenyawo esuka eBedbridge esiya kwele South Africa kuhambo olwaziwa ngokuthi yidabu lapho. Wathayela izimota engumalayitha okwesikhathi eside engela layisensi. Nangwe xoxa lo Gibbs Dube.
Bengizwa nje bethi Bedbridge thina besithi masuka emakhaya sijika 10 of West Kwanda Bulawayo. Ngendlela ekhuphuka iqonde Bedbridge bengingakaze ngayisebenzisa sidalwa. Ngahamba lapho ngalesa sikhathi bekusase nebhasi abathi ushushayini. Ebeyisuka bomberengwa leyidlula siye Bedbridge. Ngayigibela leya bhasi ngabo 8 ekuseni. Yafika eBedbridge ngabo 10 ebusuku beyihamba ifa leya bhasi. Into yababuhlungu Dube bengazi indawo lapha, ngazi umuntu, ngazi nokuthi iBedbridge imi kanjani yona mesini imi kanjani. So into engayiyenza, hayi ngathola ukuthi vele kunabantu ababasumlile erenkini lapha ibhasi afika erenka khona. Ngaya lapha emlilweni. So bengazi umuntu ngalesa sikhathi amaphoyisa afuni bantu erenkini. Mina lonke ngimile bona labantu abalapho bayazi istori ukuthi after 10 minutes or 30 minutes amaphoyisa afika. Awu, manje lonke ngisamile bona ukuthi sebegijima. abantu bayabaleka, babalekani bangithi nami ngibaleke ngiyongena kwenye indawo ngicashe. Hayi, kuze kuphume nje ilanga. Manje ngiyacabanga ukuthi labantu bakhuluma ngokuthi idouble up, ngibuza omunye umuntu owayehamba nginqola ngithi, hey baba, ngifuke e-South Africa ngihamba kanjani la? Ubaba lana athi, no mfana, la nibangaki? Mina no ngiyi-1. Athi okay, but indawo esafe ozoyihamba is 40 kilometers from Beitbridge, uhamba ngey'nyawo bese uzothi ukuyofika ecingweni is 10 kilometers from that 40 kilometers. Suzobuya back uze kule ntaba engikhomba intaba eyinye ebonakala ma usemesina lapha. Baba Dube it was hard. Yanto yana ngenza ukuthi ngicabanga ukuthi ngalesa sikhathi angizange ngicabange konke lokho, ngakucabanga sengimanje ngoba sengintana nje, sengakucabanga ukuthi lento leyo beyiyingozi. Kwenzeka ukuthi ngokhe baba Dube ngiyi-1. Ngithe ma ngisofika kuleyo 40 kilometers futhi bese ngidlulile, waqhamuka lo baba ngenqola wathi, hawu ndoda, ey uyahamba sewudlulile vekhe, jike khona la uzobona umfula omncane ucross. Ma uqeda ukucrossa lo mfula omncane uzothola ungulu kudila bese uyangena.
Uyi-1?
Ngiyi-1 baba Dube. And at that time benginamabrook awu-5 ebengiwagqokile, nezikipa eziwu-6 nejaketi eyi-1. Zonke lezi zinto ngizigqokile baba Dube. Ngacross umfula, ngithe ma ngiqeda ukucross umfula angazi nokuthi edrati ngizotholani. Ngithe ngifika lapho ngathola ukuthi kunamadrati awu-4, kune-razor wire ne-fence ene-razor wire ne-drug normal ne-skontiri bese kuba ne-fence eyinye futhi. So ngacabanga ukuthi lento leyo ngiyodlula kanjani. Ngahamba ngilandela ucingo, kusho ukuthi ngaze ngathola lapho okunesifula khona, kusho ukuthi savula imbobo ngangena lapho. Kuthe ma ngiqeda kungena amasosha aqhamuka, but bese ngijampele ngale abazange bangibone ngachazwa. Baba Dube ngahamba kusho ukuthi whole day ngihamba ngey'nyawo. Then siyaqhamukela ku-R101 ngaqhamukela phezu kwamaphoyisa, it was 7 o'clock ntambama. Yikho ukubuya kwami ma ngifika eGoli. Ngalesa sikhathi bekunzima, bekwazi ukuthi ma ufika la ungabi nomuntu ozokwamukela. Ke mina ngaba nenhlanhla kumalume wayekhona, wangamukela. Ayi, angizange ngifike vele ngihlalele izandla, ngangiwumuntu owayefisa ukuthi into zenzeke, ngoba la ngisuka khona emuva bengisebenza. Hhayi, waqala ukuthi kuba nalento leyo ukuthi umunicipala ufuna abantu abaklina ilokishi ngoba bekustrike laphayana, abantu bakamunicipala bengafuna ukusebenza. Hayi, basithatha sangena-ke, kufuneka ama-ID, but-ke sazama-ke sadiza basifaka. Bengisebenza kwenye badini Mthambeka, besiklina nje, ithembisa yonke, sivuke kuseni isikline. Hhayi, waqhuba impilo iba right. Ngabona ukuthi no, lento le angeke ingise ndawo, abanikazi bomsebenzi bengabuya ngizoyapha. Kwaba kuwukuthi hhayi, ngama kethe kwenye indawo abathi Caprivi Tavern leyo, ngasebenza ebushari, ngasebenza abantu lento leyo ayinampilo le. Ngangena esilayitsheni, sengenzani cross border, angina passport, angina license.
Kodwa uyajayela imoto
baba Dube? Ngadrayiva umuntu engaqala ukuhaya kuyimoto, wabiza ifamily yami, wabiza umalume wathi umfana wakho ufuna imoto, and ngalesa sikhathi ibhakhi bewuyihaya nge-R800 ukuya eZimbabwe. Imoto mina bengazi ukuthi i-driver ngayifunda. It was Thursday and Friday ngangiqoqa impahla eziphuma Sunday. Can you imagine, angaze ngidrive, ngifunde Thursday and Friday. Thursday ngafunda i-front, Friday ngafunda i-reverse. Ngifunda imoto idonsa i-trailer.
Awula license?
Angina license, angina passport.
Shaya phansi labantu.
Ngahamba ngathatha imota, ngayibhadala 800, ngathola omunye umfana wasetsholotsho wonaye wayengathi uhlakaniphile nyana, sonke singakwazi udrayiva. Yayizo yena-ke total azange abe kwazi ngoba udrayiva mina ngiyi-1. Thatha impahla zabantu ngena indlela,
kunabantu
ngatshe ebhakini. Into engayifundayo engazitshelana iyi-1.
UThembelihle Ndlovu exoxa lo Gibbs Dube, kwanele Mthwakazi olivalelisayo, ngentungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.